I think umphoko vele uqalise on a wrong note because njengomuntu omele yenze healing yena kazange thunywe ukuthi ezokhuluma umuntu mbono wenzani mbono wenzangani wathunywa ukuthi ezopholisa izilonda so akukashike esitejini ukuthi abantu bebuze ukuthi kati mbono wenzani wakathi samele kwenze into like ukuthi ethi hayi saxabana abantu bafa kumele siqalise ukulungisa that's the first statement amele kare khulume akaqalisa ngokuba esevikela already abantu bangapha laba bazathi okay lo uyahlanya okwesibili nxa ukuthi wawuyi-conspirance ama-British ayeconspire lobani yinto amele itshela abantu kona le because ngiyananzelela ukuthi mna ngo-13 August 1981 ubaba umgabe wareporta ukuthi i-Central Committee yezanu p f isebenzelana namabutho ayesevumelene ukuthi kufonywe uhulumeni kufonywe igugurawundi wabuza uJoshua Nkomo wathi kanti okukhulu izanu p f le-parliament kuyini okwenza lina lihambe liyevumelana ngoku former igugurawundi ku-Central Committee lingabuyanga ephalamenti. So I think umphoko is either you're trying to be economic with the truth kumbe kafuna ukukhuluma iqiniso ngoba uncenga umsebenzi and amento ayinye amele enanzele ukuthi asekukhulumile vele sekumenze wahle wanyanyeka ebantwini abangamaNdebele kala into angazaphinda ayenze futhi akhulume njalo ngayo ngegugurawundi ngoba ulamanga.
Amazwi kamphoko la engaba eveza imbono yakhe nomgabe ngendaba yegugurawundi yini kumbe uyazikhulumela nje umphoko?
Ungananzelela ukuthi umgabe wento zegugurawundi le has never been free to talk about it ngoba ungakwazi mhlophe akwenzayo. The only thing ayikhulumayo it was a moment of madness njengoba ukhulumile. Isikhathi esiningi uthola ekuka-avoid indaba naleyo kakaze khulume ngayo. So ngiyazibuza ukuthi kanti umphoko yena uncengani osokumenza-ke ezame ukukhulumela umuntu ozithuleleyo ngoba uyalazi iqiniso.